isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 11 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
abantwana babe lengqondo ezihlezi kahle, singabi ledaba zabantwana abazibophelayo, abantwana abanatha okudakayo. Siyabe sisenzani sisonke? Siyabe vele sifundisana ukuthi lapho kufundela khona abantwana kuhlambulukile yini.
Uhulumende uphawula ngokusemthethweni uhlelo lweziqondiso zempilakahle ezikolo olweZimbabwe School Health Policy.
Sike sababona osomabhizinisi abazebe kwamanye amazwe bebuya lapha kodwa kungaphumi lutho. So silethemba elokuthi laba ababuyayo sizabona okubambekayo. AbeZimbabwe vake baya eChina kodwa khanya njengani kuyabe kungela lutho esilubonayo.
Umongameli Emerson Mnangagwa leziphathamandla zikahulumende wakhe bahlangene labo somabhizinisi abavela kwele China lamhla lapho abalolonge khona izivumelwano zabo.
Abantu bemathebeleland iningi lisuke lakhalala langafuna ukubhalisa. Iningi futhi siyakwazi ukudilisa eGoli laseBotswana. Njengamanje ivoti yebo izayenzakala kodwa ngenxa yokuthi akulamabandla aqinileyo avela kuregion asingeke sibone kusiba lomehluko othene.
Eminyakeni edluleyo iZANU-PF ibihlala inqotshwa kukhetho ngamabandla aphikisayo ezansi emandebeleni. Kodwa kukhetho luka-2013 yabhoqa lawa mabandla eziqintini ezilithumi lantathu. Sizahlaziya lolu daba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uphawule ngokusemthethweni uhlelo lweziqondiso zempilakahle ezikolo olweZimbabwe School Health Policy ngenjongo yokuthi kube lokusebenzisana phakathi kwabogatsha lwezempilakahle lolwezemfundo e-primary le-secondary ekulondolozeni impilakahle yabantwana besikolo abakulesi sibanga semfundo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe emkhosini okwethula lolu hlelo owenzelwe esikolweni ese-Blackstone Primary School eHarare ngokusebenzisana kwengatsha ezibalisa olwemfundo ye-primary le-secondary lumanyene nelwezempilakahle wangenwa iziphathamandla ezivele kungatsha zombili. Omunye wabekade bengabahlonitshwa kulo mkhosi umphathintambo wezempilakahle uDr David Barenyathwa utshele intatheli izindaba ukuba ukuphawulwa kwalolu hlelo kuzosiza ekuthini ingatsha zombili zisebenzisane.
This was very uncoordinated. Other schools would provide a clinic, others would provide a nurse, others would not.
Waqoqekanga lolu hlelo. Ezinye izikolo zazitholisa ezempilakahle ukuthi ezinye zingenzi lutho vele. Abogatsha lwezemfundo ye-primary ne-secondary kuzokuba yibo abakhokhela lolu hlelo.
Omunye njalo obe ngumhlonitshwa kiwo engumphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary uProfessor Paul Mavima ulandisa ngokubangele ukuphuza kokulungiswa kwalezi ziqondiso ezeZimbabwe School Health Policy.
The preparations for this were long because we wanted to do a good thing.
Athethe isikhathi eside amalungiselelo alolu hlelo ngoba sesifuna ukuphuma le nto enhle. Sesikulungile manje ukuba siluqhube kungakho siluphawula lamuhla.
Umqondisi wohlangothi olubona ngendaba zenhlalakahle yengqondo yabantwana lemfundo yabantwana abaphila lobugoga olwe Lena Welfare Psychological Services and Special Needs Education unkosikazi Wadzanayi Nyanungo uchasisa ngalezi ziqondiso.
Sesizohlala phansi sibone ukuthi esingakwenza ukwenqabela imikhuhlane ebantwaneni nguyini, esingakwenza ukuthi abantwana bazigcine kahle abantwana babe lengqondo ezihlezi kahle singabi ledaba zabantwana abazibophelayo abantwana abanatha okudakayo siyabe sisenzani sisonke sabe vele sifundisana ukuthi lapho kufundela khona abantwana kuhlambulukile yini
ulandisa njalo ngokunye okuyabe kusenziwa ukulondoloza impila kahle yabantwana ezikolweni
lamhla sithakazelela kakhulu ukuthi sokuzokuba le mali yabe ivele imelele khonokho kuphela ayisonto eyokuthi siyaphonga ukuthi singathola senze okunye nxa singelamali akwenziwa lutho
iziphathamandla kungatsha zombili zithi lanxa bezikhona inhlelo ebezilandelwa ukulondoloza impila kahle yabantwana ezikolweni bezingahlelekanga ngendlela evumela ukusebenzisana kwengatsha zombili zithi lanxa lezi ziqondiso ziphuzile ukulungisiswa kulinyathelo elincomekayo ukuba sezikhona njalo zizosiza kwezokuqhuba inhlelo zezempila kahle eziqondiswe ebantwaneni besikolo ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
ngameli Emerson Mnanga kwa lezi phatha amandla zikahulumende wakhe bahlangene labo somabhizimusi abavela kwele China lamuhla lapho abalolonge khona izivumelwano zabo inyathelo abathiliza thuthukisa umnotho welizwe njalo lilethe imisebenzi elizweni izivumelwano lezi zasungulwa umnumzana Mnanga kwa aze avakatshele ele China ngenyanga kamabasa lonyaka njalo osomabhizimusi laba ababikwa bedingisisa ezinye indlela zokusungula amabhizimusi elizweni ukuze sihlaziye ukuthi izivumelwano lezi zingalethelani ilizwe sixoxe lomnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezombusazwe
yabona njengalinyathelo elihle kakhulu kodwa sike sababona osomabhizinisi abazele kwamanye amazwe bebuya lapha kodwa kungaphumi lutho so silethemba lokuthi laba ababuyayo isizabona okubambekayo abezimbabwe bake baya eChina kodwa kanjengani kuyabe kungela lutho esilubonayo njengabantu baseZimbabwe labo kumele babe nethemba elokuthi izimali zabo abazasishiya lapha zizaba safe njalo bazabhanisa ukuthi bazithumele phandle kwelizwe nxa kuyukuthi sebefuna ukuthi bazithumele phandle
uhulumende uyaziqhenya ngokuthi siwalungisa indlela abakwamanye amazwe abangasebenza ngayo umthetho we-ease of doing business lakuthi yikuprotekta ama-investment abo ukuthi abasoze belahlekelwe
lokho siyakuzwa emaredweni sikuzwa emaphepheni kodwa lapha eground esikithi uloke kunzima ukuthi umuntu afune ibhizinisi lakhe benze ibhizinisi labo ngendlela abangathaba ngayo umzekeliso yokuthi khathesi umthetho uyazimbela abantu ukuthi bathumezele izimali phandle kwelizwe besabi externalization kuyafana le mali uhulumende ethi yena sebe lama deals afika $16 billion asikaboni i-economy improve ngama deals lawo asikaboni investments akukhona ukuthi sihamba kanjani
sikhangela yona imbali yabo somabhizinis weChina kunenge sebakulethela ilizwe yini amabhizinis asevele khona
asikaboni ukuthi amaChina amabhizinisi awo asebenza kanjani undaba le $15 billion bekulamakhampani amaChina amaningi kakhulu balobudlelwano nohulumende ukuthi bayenza ama-government projects awekwakha i-defense college nokunye esikunikelwa imali yi-China malutshwane kakhulu amakhulu amabhizinisi esingawabuthi a-successful amabhizinisi awama-China
ye ekuqhatsheni abantu-ke
lolo ludubo siyawabona emithethwandaba kaninginingi ama-China lawo hayi lapha eZimbabwe kuphela eZambia abantu bayakhonona eGhana bake baxothwa babambe abantu ngendlela okumele babanjwe ngayo so uhulumende waseZimbabwe kumele abe lemithetho futhi ezagcina abantu baseZimbabwe from i-abuse eyamaChina
lo umnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseHarare Umanyano MDC Alliance witheswa icala lokuhluthuna ingxenye yesisekelo sombuso wakwele South Africa usetshenziswa kugwalo lwezithembiso zokhetho i-manifesto ethulwe ngeviki edluleyo. Ugwalo lwe-MDC Alliance lolu lulezithembiso ezimbalwa ezigoqela ukuphathwa kombuso wamankampani kahulumende. Yiso isahluko esathathwa ngumanyano lo kungelangitsho okwehlukanisa amabala. Sehlulekile kukhulumisana leziphathamandla zalo umanyano, kodwa isikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Tabitha Khumalo ubikwa etshele intatheli zindaba ukuthi kaboni okubi ngokuthatha umbono yabe South Africa. Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nqabutho Mabhena utshele iStudio 7 ukuthi okwenziwe yi-MDC Alliance lokho akutshengisi ukuthi balezithembiso eziqotho.
Into yokuqala lokho sikubiza sithi thina abantu basuke bathatha esingathi thina intellectual property theft abakwenzileyo, ngoba okubhaliweyo abakubhalileyo kusuka ku-constitution ye-South Africa. Kodwa kungathi ku-constitution ye-South Africa kumele sikunanzelele ukuthi kulo Mervyn King, uMervyn King e-South Africa ngum-South African ngo-1993 wathiwa bake babhale indaba ze-corporate governance emele Institute of Directors of Southern Africa. Yikho lapho lokho esikubona kubhalwe ku-constitution ye-South Africa okwaphuma khona ngo-1993. Ukutsho ukuthi njengoba kwakuyi-commission ye-Institute of Directors of Southern Africa, uMervyn King engwe-South Africa, njengoba i-constitution ye-South Africa yabhalwa ngo-1996, kutsho ukuthi bona bakuvumelana ukuthi kube khona u-constitution ye-South Africa kukhulunywa ngokuthi kubuswa njani esingathi ngolwasemzini i-governance. Esingazange sikunanzelele sisola kakhulu lina ama-journalist ukuthi kawusazange ubonakale ngo-2013 ukuthi kubhalwa i-constitution ye-Zimbabwe leyo chapter eku-manifesto ye-MDC Alliance yathathwa yayifakwe ku-constitution ye-Zimbabwe sekuze kubonakala khathesi sokumanifesto ye-Alliance.
Manje ngamafitshane singathini, kungakutshengisani khona?
Kutshengisa ukuthi bayahawukela into ezinhle eza kwamanye amazwe ikakhulu e-South Africa, kodwa-ke abesabe ukuthi bakwenze ukuthi batsho ukuthi kunento enhle esiyithatha ku-constitution ye-South Africa esifisa ukuthi lakithi ezwe lakithi e-Zimbabwe isebenze. Vele kuvamile ukuthi nxa ufaka umuzi umcijo uyatsho ukuthi umcijo lowo ngiwufaka ngisekela umcijo wavele wabekwa ngusibani bani lobe ugwalo oluthile ngomnyaka othile, ukwenzela ukuthi laba abantu banayo bakwazi ukuthi wena wenza i-reference kulokho kodwa la uyakukhwazitha. Kuqakathekile khona ukuthi ukwenze njalo, njalo into evamile ukuba khona. Kodwa nxa usuthatha into eyaphuma engqondweni zomunye umuntu bezabanye abantu obusuyifaka angani ngeyakho, sekutshengisa ukuthi wena kawucabangi.
Umnumzana Nqabutho Mabhena yingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa le-Studio 7 ecingweni ese-South Africa. Unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi bayemukela umhlangano ozenziwa kusasa umongameli Donald Trump lomongameli wakwele North Korea umnumzana Kim Jong-un abakhangelele ukukhulumisana ngokuchitha uhlelo lwezikhali zombhubhiso eze-North Korea. Lo mhlangano uke wathiwa awusewenziwa kulandela inhlelo zeMelika zokulolonga amabutho aweMelika lawe-South Korea. Ngemva kwalokhu wathiwa uzenziwa, kodwa uTrump wathi inkulumo kamongameli Kim kayithakazeleli, wathi sokumele lo mhlangano ungabi khona. Kodwa ngemva kwensuku ezimbalwa umongameli Trump wathi kawube khona. Lo mhlangano uzawenzelwa eSingapore. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi ukuzwe sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Khona okokuqala kuyamangalisa ukuthi iziqhwaga ezimbili ezinezikhathi eside zisaziwa ngokuhlala zifuna ukulwa bambane sezize zabona kungcono ukuthi babonane bahlangane kube nokuthila abaxoxisana ngakho. Uzokhumbula ukuthi kuzikhathi eziningi ezedluleyo kube kufika isikhathi lapho kugcina kusiba kubi kungathi impi izoqhamuka usale nje kancane nje ukuthi kulumathe umele. Kodwa-ke kuyabongeka ukuthi manje bakubone kungcono ukuthi baxoxisane bakhulumisane kuzokwenza ukuthi umhlaba ungahlali umi ngamazwane usesaba ukuthi noma nini ungaqhuma amabhomba angawubhubhisa ngoba izona zozimbili lezinhlangothi ziphethe izikhali ezinkulu ezingabhubhisa umhlaba. So ukuhlangana kwabo kuyasinika iphika lokuthi hawo mhlawumbe sokuzoba ngcono.
Lokhu sekubangele ukubana abanye bathi umongameli Donald Trump kuzamele aphiwe isicoco sokuletha ukuthula emhlabeni yeseNobel. Ubona ungani uyabe esifanele yini nxa kuyukuthi bayahlala phansi bavumelana ukuthi umnumzana Kim Jong-un angasabi lezi khali ze-nuclear?
Ye, kutsho ukuthi sokuzomela-ke kulindwe kubonakale ukuthi ingxoxo yabo izophetha ngani. Uma izophetha ngokuhle okudilisa zonke izinhlelo zempi kusetshenziswa izikhali ezimbi zona lezi abaziphetheyo kuzomela siphiwe isicoco esimbongayo ngokudala indlela yokuxoxisana nabantu abasazwa beyisitha sabo. Kuyamangalisa ukuthi into isehlakalo esinjengalesi sivelele emntwini wonke umuntu ade embiza ngokuthi umampara. So uDonald Trump ngaleso senzo sakhe uzokwazi naye ukuthi asindise ubumpara bakhe aziwa ngabo umhlaba wonke.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Live Talk namuhla sikhangela iziqondiso zokuhlala kwedalelo okubhalisela ukuncintisa kukhetho lalonyaka ele-nominations court. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yesingene wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abalichumi lambili, 12 kwalinyazwa abangamachumi amathathu esigodlweni se-Afghanistan, iKabul, namhlanje emadabukabusa ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga iqembu labalwa becatsha abesitaliban. Inhloko kahulumende leSpain, umnumzana Pedro Sanchez, esileviki ikhethwe kuleso sikhundla isivumile ukungena komkhumbi othwele abantu abedlula amakhulu ayisithupha ababalekela inhlupho ezehlukeneyo emazweni abo ikakhulu aweAfrika ngemva kokwalelwa kwele Italy lele Malta. Eminyakeni edluleyo ibandla elibusayo elezanu PF belidonsa nzima kukhetho linqotshwa ngamabandla aphikisayo emhlubulweni wangezansi emandebeleni. Kodwa kukhetho oludluleyo yabhuqa lawa mabandla eziqintini ezilitshumi lantathu. Ukukhetho lalonyaka iningi libheke ngelihlo lokhozi lokuthi iyozala nkomoni. UAlbert Ncube usipha imbali yokhetho kwelezansi emandebeleni.
EleZimbabwe laqhuba ukhetho lokuqala lomnyaka wonke ngemva kokuthola uzibuse embusweni wabahuquluzi benotha beBrithani ngonhlolanja ngomnyaka 1980 ngemva kwesivumelwano seLancaster House. Lobanje ibandla lezanu PF lalikhokhelwa ngumnumzana Robert Mgabe lanqoba kulolu khetho alizange ladobha ngisho isihlalo esisodwa ezansi yamandebeleni lapho ibandla lezaphela likhokhelwa ngumnumzana Joshua Nkomo lathatha zonke izihlalo ezisi tupa. Ngokufanayo kukhetho luka 1985 izanu kayidobhanga lutho njalo izaphu yanqoba kulomhlubulo. Umnumzana Kembo Mohadi, omuyi Edward Ndlovu, uNelson Khujoka Ndlovu, uSteven Jeqa Nyongolonkomo kanye noThenjwele Sabe babayibo abameli balomhlubulo edalele ePhalamende besuka kubandla lezaphu. Umnumzana Felix Magalela Mafa ngomunye owaba ngumeli wedalele ePhalamende ngo-1980 njalo uthi okwenza izaphu yenqoba ikubambana njalo ingelanketha yabetshabi.
Matebeleni South kobulawayo nemathebeleni North izaphu yayiwina amasithi wonke ngisho ngesikhathi segukura hundi 83 kuze kuye sika 1987 abantu babebulawa bajikwa emgodini ebhalagwe elendaweni ezithile ezihlobela befakwa phansi kodwa izilaphu iyayinqoba ngitsho le Midlands ngaphelo wagwelo silobela iyayizapha umbono wawukhona yikuthi abantu babebambele bengalanketa abachabi bengala ukubula khathesi abantu sebebanga izikhundla
ngomnyaka 1987 ibandla lezano kanye lelezaphu abhalelana isivumelwano sokusebenza ndawonye eseunit accord kwabunjwa izano PF okwadala ukuthi linqobo okumangalisayo ngomnyaka 1990 lo-1995 ngomnyaka 2000 ibandla eliphikisayo le-MDC elalisanda kusungulwa likhokhelwa ngumoyi umnumzana Morgan Tsvangirai langena kukhetho lahluthunela izano PF izihlalo ezifika samachuma ezithupha 57 iMDC yathola izihlalo eziyizithupha ezansi emandebeleni kwathi izano PF yathola ezimbili kuphela amabandla aphikisayo aqhubekela phambili ebusa ezansi emandebeleni njalo kukhetho luka 2005 iMDC yathola izihlalo ezine kwathi izano PF yathola ezintathu uZulu emandebeleni waqhubekela phambili esekela amabandla aphikisayo ngomnyaka 2008 kukhetho lokuqhutshwa kwedlula inyanga impumela engaziwa lobanjwa uTsvangirai wayinqobile kulolu khetho ngesenelisanga ukuthola inani lamavoti ayefunakala ukuthi agcotshwe ukuba ngumongameli okwadala ukuthi luphinde ukhetho umnumzana Thande Kuzindimkandla uthi ngenxa yodlakelo lwaqhamuka sokumele kuye kukhetho uTsvangirai kasaphathekanga kulolu khetho okwadala ukuthi kuvotwe umgabe engancintiswa muntu
yibo ubonake ngalowo mnyaka izanu nxa abantu bephiwe ukhetho olusegcekeni olubalulekileyo izanu vele kayilalo unyawo lokuma ngalo yiko yadliwa dli endaweni eziningi kwathi ke lapho ngitsho lo mongameli wayo wayengurobert mugabe ngaleso sikhathi wadliwa base begodla-ke impumela-ke okwamavingi abona aba mahlanu kusiya kwezithupha bengasitshelanga ukuthi kuhambe njani ngoba base bebonile ukuthi abantu bezimbabwe bangaphiwa ithuba lokuzikhethela into abayifunayo bengathwalelwanga ubhulo bengathiwangani bengahlaselwanga izikliwi bakhetha lokhu abakufunayo
lobanje ngomnyaka 2013 ibandla lezano PF lanqoba kuzo zonke iziqinti ezilijumi lantathu ezansi emandebeleni umkandla uthi kaboni leli bandla lizanqoba kukhetho luzayo
ngapha ezansi emandebeleni njengalo lonke ilizwe kayisilo bandla elithandwa ngabantu ngenhliziyo zabo abantu babanjwa ibuyanga lendlala lokungazwisisi
ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi lobanje uZulu emandebeleni ehleze engasekela ibandla lezano PF lokho akuguquli lutho
sizakhumbula ukuthi ngo-1980 ivele iMatabeleland region yavotela izaphu kodwa lokhu akutshintshanga lutho ngenxa yokuthi abantu babulawa ngokugrawundi baphinda futhi bancindezelwa ngomkhonomi inkinga akusiyo ivoti inkinga yisisekelo sombuso nxa kungakhangelwa i-devolution of power kodwa ngenxa yokuthi isisekelo sisekela kakhulu lokho singathi unitary state kuba nzima ukuthi izigaba zemandebeleni zichaye kuzwakala
inani labantu asebebhaliselwe ukuvota ezansi emandebeleni phansi kohlelo lwabekomishini yezek olwe-BVR lifike kunkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amane 240,000 lobanje besedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 356,000 abalelungelo lokuvota kulesi sabelo okankomo uthi lokhu kuveza ukuba iningi alibhalisanga njalo lokhu kuzadala ukuthi kungabi le nguquko enkulu
nxa sikhangela abantu ababhalise ukuvota iMatabeleland South le Matabeleland North lebulawayo kubambene amavota abucishe alingani lawo eprovince eyodwa eHarare lokhu kuyatshengisa ukuthi abantu beMatabeleland iningi lisuke lakhalala langafuni ukubhalisa iningi futhi siyakwazi ukuthi liseGoli laseBotswana njengamanje ivoti yebizayenzakala kodwa ngenxa yokuthi akula mabandla aqinileyo avela ku region asingeke sibone kusiba lomehluko othen
amabandla abalisele zanu PF umanyano we MDC Alliance iMDCT ekokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe izapho kanye lemthwakazi Republic Party akhangele lokuncintisana kulesi sabelo kukhetho luzayo ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngingu Albert Ncube.
Kube lokuthokoza okudibene lokudana kubalandeli bomdlalo wenguqu kweleZimbabwe ngempela viki edluleyo ngemva kokuphatheka kwamaqembu amela ilizwe kumncintiswano weCOSAFA Championships kanye loweTotal Women's Africa Cup of Nations 2018 qualifiers. Intathezi indaba yethu ezemdlalo uJoseph Ntshanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uzulu olandela umdlalo wenguqu uthabe kwabamanzi dingo umgqibelo ngemva kokuba iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu liphakamise inkezo yeCOSAFA ngemva kokunqoba eleZambia nge-4-2 emdlalweni oqhutshelwe elizweni laseSouth Africa edolobheni lasePolokwane. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe seliphakamise inkezo le okwemihla eyisithupha selokhu laqala ukuphatheka kulo mncintiswano ngomnyaka 1997. Intokozo yokuphakamisa kweqembu lama-Warriors isicoco seCOSAFA iphenduke yaba yikudana ngesonto ngemva kokuba iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu leMighty Warriors lingasaphumelelanga ukuba ngelinye lamaqembu azaphatheka kumncintiswano walo nyaka oweTotal Women's Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni laseGhana ekupheleni kwalo nyaka. AmaMighty Warriors adibane leqembu leShipolopolo elaseZambia emdlalweni okulamahlandla amabili lenelisa ukunqoba nge-1 kanyayo emdlalweni wehlandla lakuqala odlalela kweleZambia. Kwathi ngensonto umdlalo wehlandla lesibili kuphele iqembu leZambia linqobe nge-2-1 okutsho ukuba zibe ngutshikilobhanqa 2-2 nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili. Kwathi eleShipolopolo laseliphumelela ukuya eGhana ngoba lona lihlohle kabili lidlala lingekho ngekhaya. Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mgogoyarira uthi yena amalungiselelo awenziwe yilawa maqembu phambilini komdlalo wehlandla lesibili yiwo awenze umehluko phakathi kwawo.
Ukunqotshwa kwama-Mighty Warriors kutshengiselele ukuthi thina vele amalungiselelo ethu akho mahle. Ungathi ungakhangela indlela abahambe ngayo amankazana lendlela aphenduke ngayo kuyayangisa. Bahambe khona ngale eZambia badlala leZambia kodwa bathi sebephenduka abeZambia baphapha baqalela bona ama-Mighty Warriors ukuthi beze befike lapha. Kutshengisele ukuthi amalungiselelo kumbe indlela abakhangelela ngayo amaqembu ethu sitshengisele ukuthi singathi singabantu abazimiseleyo.
Ukungayiphatheka kumidlalo yeTotal Women's Africa Cup of Nations kutsho ukuba iqembu leMighty Warriors lilahlekelwe lithuba elokuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseFrance ngomnyaka ozayo njengoba amaqembu azaphutha imidlalo yeAFCON endaweni zakuqala ezintathu kuyiwo azakuyamela izwekazi kumidlalo yezwe zomhlaba. Sikhangele ukwenzakale kusigaba seCasilaga Premier Soccer League ngempela viki yedluleyo. Iqembu leFC Platinum yilo eliselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba lelo ebelihlezi esiqongweni phambilini kwemidlalo yeviki lejumi lesithupha elenkezi iPlatinum nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela ithi iqembu leFC Platinum lihlezi esiqongweni le miklomelo ngamajumi amane lanye kuthi elenkezi lisendaweni yesibili le miklomelo engamajumi amathathu latho bamnembili. Endaweni yesithathu sekuleqembu leTriangle elinqobele Nigroot nge-1 kanyanga ngomgqibelo kuthi eleHighlanders lehlela ahlala endaweni yesine ngemva kokunqotshwa ngelebulawayo Chiefs nge-1 kanyanga ngesonto. Zombili iTriangle leHighlanders le miklomelo engamajumi amabili lathoba munemunye iqembu ngalinye. Amaqembu amane ehlazi emsileni wengalani ngabalisele eMtare City lelebulawayo City wona le miklomelo elijumi lanye kanye leleShapane Mine leleChapungu wona le miklomelo elijumi lantathu. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Ntshanji.
Sengakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uphawula ngokusemthethweni uhlelo lweziqondiso zempilakahle yezikolo olweZimbabwe School Health Policy. Umongameli Emmerson Mnangagwa kwalesiphathamandla sikahulumende wakhe bahlangene labo somabhizinisi abavela kwele China namhla lapho abalolonge khona izivumelwano zabo. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.